sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
La emoyeni mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesithathu mhlaka 23 kunhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
lapha eMathebeni South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le yomkhuhlane imbubhani COVID-19.
Kubhubhe abantu abayisithupha ngeCOVID-19 Zimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19.
Ngikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la.
Ilunga lekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha njalo engowezanu PF umnumzana Obed Gudu ucunule inengi ngamazwi abanye abathi alulaza umbhuqazwe wegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abayisithupha 6 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu amahlanu 519 belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1691. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 42,714. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2,157. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezintathu 3,369. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 706,158. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 440,220. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizathola amajekiseni ayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million awohlobo lweSinovac evela kwele China ekupheleni kwalinyanga. Amanye amajekiseni ayingxenye yesigidi 500,000 azafika elizweni evela njalo kwele China ngempelasonto. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi ingafika limijovo bazaqakathekisa ukuhlaba abantu endaweni eziduzane lemingcele yelizwe ezibalisa iForbes, iChirundu, iKaripa kanye lalapho okuthengiselwa khona igwayi. Ezinye njalo zibalisa eRenkini kobulawayo eMkambo weMbare eHarare esakuva laseWange. Uchiwenga uthe njalo bazaqakathekisa abasebenza eCotco kanye laseGrain Marketing Board. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance yeMathebeleland South umnumzana Ntandondlela.
Lapha eMathebeleland South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le yomkhuhlane imbubhane COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla kuba sibone kuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu ukuba phose wonke ngithi wonke emsakazi amaklinika ubalisela lapha kugodlwayo ematopo ePlumtree eBates Bridge phose wonke amaclinic iningi lawo avele awala vaccine le COVID-19 amaclinika amalutshwana le vaccine injection yesibili isecond jab ukuthi ukuthi ngama injection alaba asebahlatshayo abalutshwana asebahlatshwayo injection yokuqala abangahlatshwa yesibili kodwa umuntu ufuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona so lokhu kuyasihlupa kakhulu njengebandla kuba ihulumende leluhlelo kukhanya ngasalithatha serious osokusinika ingqondo yokuthi sicabanga ukuthi hayi njengoba bona abaphathi imtambo abaphathi bamandla sebayithola le injection bahlatshwa abasela intshukunjwa abasela gquzu kufaka impilo yabantu engozini ebunye ebuhlungu kakhulu
kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze lockdown njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba inengi liziphandela
yikhona kufanele lockdown yenziwe kodwa uhulumeni akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazama ukuthi bancediseke ngesikhathi lesi beku lockdown abantu lockdown ibanzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga ukudla badinga ukuthi baziphilise so ukuziphilisa kuba nzima anxa ngeku lockdown njalo kungela uhulumeni kungela into uhulumeni ancedisa ngayo kuyasidanisa kakhulu silesikhalo njalo kunhlanganiso lezi ezizimele zodwa engathi ngama NGOs ebezinceda kakhulu uzulu walapha eMadebeni South ezinjabo Orap World Vision oChristian Care abanye kuba bakithi indlala isikhona indlala inkulu phakathi kwesimo lesi lockdown besicela ukuba belulisandla
Umnumzana Ntando Nhlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebelele South Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende uzagangelisisa umumo kungedlula isikhathi lesi abesesitsho ukuthi kuyiwa phambili njani. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Thembela kuye moyo.
Thina njengenhlanganiso sivele besilayela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajova izingane azikajova izithembisazi zayo ezokuthi uze ingezelela inani lababalisi ukwenzela ukuthi phecelezi i-teacher tipu ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe
manje amaviki amabili i-14 days ekhulunyiwe leyi libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulalesi esikhulunyiwe
amaviki amabili sisazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe senelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo kuye okunye usithethusayo kakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona inani labantu ababanjwayo labantu abasitshiyayo liyalokhu elikhuphuka zamobani azabe seyenzile uhulumende imibuzo le esilayo
lithini lina ngendaba yemali siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le emali yokubana lingezelelwe ihole
indaba yemali silokhu esime lapho vele sasime khona ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATUS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende kabuyisele iholo lababalisi kulelo ababelithola ngo-2018 kusenjalo la manje i-ATUS ithi yona uhulumende nxa lokhu engayilungisanga indaba yemali indaba yokuthi abantwana bazafunda ngomdlalo nje uhulumende usadlala ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eyeneleyo akula abangayenelisa ukukwenza empeleni akulasaka elimayo lingafakwanga lutho phakathi ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde
Umnumzana Thembela kuye moyo ngwenhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Ilunga lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha ePeace and Reconciliation Commission njalo engowebandla lezanu PF umnumzana Obedi Kutu ucunule abantu abanengi isolo ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kuluma emhlanganweni wali komishini lentatheli izindaba eHarare ukuthi uthe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ikomishini yakhe elomlando wokuzilungisisa. Ividiyo yakhe ezikhulumela ifakwe inkundla yezimlive ekhasini layo leTwitter lapho abantu abanengi abaveze khona insolo yabo bamtshela zagcwala ugudu ngamazwi angakhulumekiyo emsakazweni kaZulu. Abanengi bathe kuyinhlamba ukuthi ugudu achaze udaba lolu njengodaba oluncane phakathi kwezinye. I-Studio 7 imxhumile ugudu kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba esithi iZim Live yinkundla yabantu abalenjongo embi. Ekhuluma emhlanganweni lo ugudu uthe udaba legugurawundi baphezukwalo njalo uthe ikomishini yakhe isithumele amaqula kobulawayo lasemathebelelende ukuyakhulumisana loZulu ngalolu daba. Siphoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena osole kakhulu amazwi kagudu.
Kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama-commissioners angatshiyananga lokuthiwo ngubaba uMpofu Obedi, okuthiwo nguNick Mangwana, okuthiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezano. Kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye be-impartial ama-commissioners benze into elihlazo kanje. Osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyo bayilwe la ukuthi fakwe isisekelweni kuningi inhlobo angazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe. Khona kuyethusa ukubana i-Standing Rules and Orders Committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obedi Kutu othengela sikhathi esinganani ebekubandla lezano bemenze be ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu kuyatshengisa ukuthi akulakuzinikela kula seriousness.
Lizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners la yesibenza ukuthini bathatha njani, kodwa hayi thina umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners. Kuningi esiza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udawo lwegugurawundi kalulungiswe lokuthi ama-victims egugurawundi kathole isipesi sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udawo lwegugurawundi lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhululeke onjengo-Obedi Kutu bengimbona eselende bezimhlophe ukuthi ekhompe i-genocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento ze-post independence. Angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengelacala. Ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo. Kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobudlo Dlova abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavotwa. So kuyabe kukuba ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono. Kusebantwini bona la ama-victims e-Gugurawundi ukuthi uma begqoka ikawuso labantu lo muntu ababulalayo kutshoni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lo seneta webandla le-MDCT umnumzana Khalipani Phukeni laye othi alihlazo amazwi kagulu. Gutu.
Ubaba Gutu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa ukuthiwa ngubaba isilwane lesi ngumuntu onenhliziyo embi ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ma kungukuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe part of laba bantu ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokho aka deserve lokuthi abe ngukomishina ngoba kwaqala ka understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani yipi into eyenzeke eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele ukuthi bagiga abantwana babo angaze mbone umntu lolunya onenhliziyo embi njengaye nalo baba aso commissioner lo isilwane lesi
Yena ugudu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba lanxa kunjalo ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwe-Gugurahund
ungambheka angithi ividiyo le umbheke nje ubone even lokho akuze kuthiwa ngama-gestures ayakubonisa nje uthi into encane into engelancedo into vele encane yomsebenzi wakho akho nto azoyilungisa ugudu yikusithethisa lokho abakwenzayo yikusithethisa ukuthi basilethe umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la kudlalwa ngathi waye kudlalwa ngabantu kanje so uyathakatha ugudu ibuthakatha akho buthakatha obedlala bonoku uyathakatha amelana ngenxa lokubizwa ukuthiwa isilungu iprivilege azibona ngathi ungcono kulathi akukho into esiyifunayo kuye bangasidlalisela isikhathi angezi lana ugudu abayeke nxa bengafuni abayeke akulala peace and reconciliation nenzakalayo la
umnumzana Khaliphani Phukeni ngoseneta webandla le MDCT seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla Inkundla yeZim Live ithi umlobi weZimbabwe olodumo uTsitsi Dangarembga usephiwe umvuzo wakwele Germany owe Peace Prize of the German Book Trade wona oza le mali engange $29,700. Lo mvuzo ngokunanza imisebenzi yakhe yokuloba. Inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zenyamendlovu sezisole amapolisa ngokwekela izigebengu zisenza umathanda emphakathini. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela ekuseni. Good morning lonke balaleli. Studio 7 kunye nabasakazi. Indaba yecorona lesithwalisa nzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Ubikwa ngapha langapha ugcina ungasazi ukuthi kumele uhlale njani. Kodwa ke ugcina ubone ngani kuyinto engekho ngoba abayibo abasiphetheyo bakhangela amasayidi angancane kabakhangela. Thina sikhala ngoba sisemakhaya asikaze kufike nje umuntu nalona clinic yethu lapho uthi sihlale sebe sinesifiso sokuhlaba kodwa akufutholi isithuba lokuthi sitholele lo muthi sihlabe nathi sonya bengikhangela mhlawumbe abantu yibona abasemadorobheni hayi thina sonya cela ukuthi ingathi laba baholi belizwe bangacabanga ukuthi njengoba bedinga amavoti lasemakhaya ngabakwazi ukuthi makufika isikhathi lathi uthole lo muthi sihlabe ngikwesicelayo kakhulu ngani kungayenzakala ngibe sengibingelela-ke konke engibazole ukube khuthaza nayi-COVID le umkhuhlane omubi kakhulu ezasilimaza masinanzelela kodwa unanzeleleki ngoba izikolo zise zigcwala ukudlula ama-cheshi izikolo zise zigcwala ukudlula izimoda so usuzibuso ukuthi kambe ngabe yompela umkhuhlane okhona ophilayo na xa ungawukhona uhulumente kadonsa amasokisi ngiyabonga
Sanibonani mthakazi omuhle ngiyabingelela ngithi ninjani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu igama ngosipho Sipho Njube ngisetsholosha mina nginokukhala kancane mhlobo zami khaliswa yile into eyenziwayo ngo-MDC lapho wayesekufanele ukuthatha igama libe yi-1 MDC Alliance for what kanti wayebona bona bengakwazi ukuthi bezivumelela ngoba ufuna ukuthatha amavota abanye ufuna ukuntsha amavota abanye usela basetshenziswa izandla abantu basetshenziswa izandla straight ngibona nje ukuthatha le campaign alengakithi why vele besa campaign abafunani MDC ayilancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimu ayinancedo MDC ayinancedo kunini amacouncillors amashona efakwe lapha ningayenzi next kungamacouncillors MDC MDC yazi it's useless party it's like zandla they are the same because they are bayenza into efanayo noma iMDC ingaphatha kulelayizwa ikho into ezolunga hayi hayi asikumele leli lizwe leli
Sibonge ku Studio 7 linjani kodwa umhlaba wonke laseMelika siyabonga bakithi sibonga indawo isithwela zona ezimnandi kakhulu ezindawo ukuthi ngazi yasetshenziswa abantu bezithathe bezisebenzisa hayi ngasho kulotshintshe elizwe lakithi ilizwe leliyana hayi akusela lizwe phada ba hayi ilizwe lalisebolelana sokuyigama nje selingani libuswa like ngathi libuswa nge-private way ukudale into yami le hayi ayilizwe leyana bakithi hayi noma singafaka imbono sikhulume sithini hayi vele isoshina ngibe khona sizalewe sikhuluma ukuthi ungakhulunywa uma uyaziwa uyethatha uwula uchaye utoche so uyabona ukuthi vele ayikho enye isolution ngokokuthi ukhuluma iqiniso uyalifela iqiniso hayi ukuthi singama-politician bakithi kodwa enye into uyayibona ukuthi hayi ayilizwe leyana isolution nje yenaleyo else abantu phume imizi yonke emathebelelendi yonke imizi ngalanto osala nabantwana mpela sekugcwala khona kwalomkhulu khona le Arabi sifaka izikhalazo zethu khona ngale bebona kungalanto osala emakhaya abe-organizer former transport ema-truck behambe kungabantu bephele befa once ngoba ngaphandle kwalokhu ilizwe yanayo uma sikhuluma one by one imboni iba mihle kodwa ayisebenzi ayithathwa hhayi abonga umaphosa okhulumayo
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo ngugatsheni kunento enginanzelelayo la indaba ye-MDCT lo emasenimnangakho kunabantu ku-MDCT abafisayo ukuthi balwele abantu ukuthi abantu bakhululeke kulowo bugceli kube sokuthi iy'nkokheli zakhona eze-MDCT zijonge noma zifisa ukuphusha eyabo i-agenda manje ngingakubuza nje into enkulu ehlanganiswa ngumonzora lomnangagwa yini ngaso sonke isikhathi lapho kunomnangagwa khona ma enemihlangano thizeni uzoza kuthiwa nomonzora ubekhona uzoza kuthiwa umnangagwa usenza imeeting nomonzora libheke madoda lingazigwazi ngowenu umkhonto ngoba la ngiyabona nje ukuthi egcineni lizakhala umonzora eselifake phakathi kuzana uPF la ngena la gcwala bese lisithi linegcineni hayi besingaboni bekunje bese ngithi mina umqondisi ngiyambona umqondisi noChamisa lamadoda womabili nje angifuni ukuthi ngisebenzise ubandlululo inhloso yabo ngiyayibona isekufiseni ukuthi abantu ngabe bayakhululeka kodwa ke madoda labe kufuna ukuthi ngakhulumisana womabili akhulumisane lamadoda ahlale phansi siyazi imthwakazi ifuna okungokwayo kodwa for now akhulumisane lamadoda kekuliwe nokuthi kuphume iZANU-PF. iZANU-PF izaphuma kanjani ngokuthi babambisane noma siyokhetha ekhethweni babambisane mabe ngabambisana bakwazi ukukhipha iZANU bangakhipha iZANU sesingakwazi ukuthi lapha omunye nawe sebona ukuthi mina yami inhloso bekuyile ndoda benyikuncedisa lapha lambe nyikuncedisa lapha ake simithane sibone ukuthi siyakuphi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amaswe. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga amalunga edale lephalamente kwele Ethiopia. Ugatsha lwe-United Nations Human Rights Council solwamukele ugwalo olwethesayele Eritrea umlando wokudala amacala esigabeni seTigray kwele-Ethiopia lapho kulempi khona. singene kudaba lwemelika. Abezempila kahle bathi umkhankaso we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukugxila eMelika ngoba abantu bekhanya bengasaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala okwamanje sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, iinkokeli zamazwe atshiyeneyo afana leBhilitane zesabela ukuthi ulako ukugxila lumkhakha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala kweleBhilitane, umnumzana Tifa Dube.
Kuyadumaza kakhulu babunkomo lokho esikubonayo kuloko okuqhubekela phambili sisizwa ukuthi ama-statistics lokho eqansa etshengisela ukuthi umkhuhlane lo lokho uqhubekela phambili usidla ubhedu endaweni eziningi. I-Delta variant i-variant yafika yaba lamandla kakhulu esenze ukuthi kunqatshelwe izinto eziningi njengalokho esikubona lapha kumenyezelwa ngumnumzana uBoris ukuthi abantu kungathi kuzafanele ukuthi abantu bame ngoba sesabelwa ukuthi mhlawumbe abantu bazahamba bayecupha kakhulu iDelta variant le phandle babuyela ngokuningi. Ingakho bezama ukuthi bagweme ukuthi abantu bengabi lokuthi bahambe kakhulu, ikakhulukazi abantu bengakahlatshwa ngobuningi. Basakhangelele ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ngaleyo ndlela kuzabe lula kakhulu ukuthi abantu bengabi hospitalized, ngoba kakhulu into abayisebelayo ukuthi nxa lokhu ihlasele senzeke abantu sebezegcwala ezibhedlela okuzakwenza ukuthi kugcine kushota njalo ezinye izinto ezisizayo ukuthi abantu balatshwe, okungenza ukuthi kube nobungozi obukhulu kakhulu. Ingakho bezama ukuthi babone ukuthi bayamisa kuqala ukuthi baqale babone ukuthi izinto zonke sezisehlelweni lu-right, noma mhlawumbe i-80% yabantu sihlabile ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.
Ngapha eMelika inani labahlatshwayo kulezi nsuku lehlile. Sibona indawo ezifana labo-Alabama, o-Arkansas, o-Louisiana, o-Mississippi, o-Wyoming labo-Tennessee balutshwana kakhulu abantu asebehlatshiwe kulezo ndawo, lanxanje umuthi ukhona. Kona ngapho eBhilitane luhamba njani lolu hlelo?
Baqhubeka behlatshwa abantu lapha kweEngland, ekutshengisela sobala ukuthi abantu sebekubonile ukuthi umkhuhlane lo uyingozi ongakanani, ikakhulukazi njengayena lo weDelta variant isiye yayenza abanye abantu basukumela phezulu. Indawo ezifana labo-Bolton labo-Manchester zindawo esasizibona ingathi kulabantu abadosa yilaba sangathi basadonsa izinyawo, lezi indawo ezifana labo-Leeds zindawo esasibona abantu ikakhulukazi indawo lezi zilama-Muslim kakhulu lakubo for these indawo ezilabantu ababengathi bayadonsa inyawo. Kodwa ke ngemva kokubona i-variant le-Delta le ngendlela abayibona ihlasela ngakhona e-India, sagcina sesibona indwendwe zabantu loko sesisanda kakhulu, abantu sebevukela khona ukuthi bayehlatshwa, osekwenze ukuthi isibalo sabantu asebehlatshwe idosi eyodwa ibe laphana ku-64.7% ngabantu asebehlatshwe idosi eyodwa. Kube sekusithi abantu asebehlatshwe baphelela, ngisho abantu asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeku-47%, okuyinto isa kakhulu njalo igqugquzela kakhulu ngokuhulumende eyenza ukuthi sibe siloko kusavaliwe kanje, ngoba bazama ukuthi mhlawumbe nxa kusiyafika khona uJulayi mhla ka-17 July kube ukuthi mhlawumbe abantu ngobuningi bazabe sebetholile amadosisi abo wonke aphelela.
Umnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lekhomishini ebona ngokukhomisana umlotha njalo engowezanu PF umnumzana Obedi Kutu ucunule abanengi ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.